Wephule umthetho kakhulu uArmy Commander ukhulume into ephambene lesisekelo sombuso iConstitution yeZimbabwe. Kayivumi ukuthi labo abangamasotsha abasesipholiseni noma yibaphi njalo abayizisebenzi zikahulumende bangene kwezepolitiki basekele ibandla kumbe bavimbele ibandla. Ngakho ke izinto azikhulumileyo kazikho emthethweni kazivunyelwanga nakancane.
Ye kodwa siyabona lo zinto abashe uwaye nguArmy Commander owakhuluma khonoku. Salute abantu abangayanga empini kambe kuwebe kusijoni ngalo ami komando wakhona manje ikhuluma khonoko.
Yokubonisa ukuthi umthetho kawuhlonitshwa ngendlela efanele elizweni ngoba njengakhathesi sokusuka ku-2013 kusiza ngapha i-constitution yethu icacwe kakhulu ukuthi vele amabutho kawasondeli kwezepolitiki. Kodwa-ke njengoba usitsho ukuthi sile history ende yokuba amabutho angenele kwezepolitiki, kuyinto engafanelanga yenzeke ukuthi babesempini behamba lebandla elithile kakutsho ukuthi bakuveze emphakathini. Angavota ngendlela afuna ukuvota ngakhona, kakuvinjelwa ukuthi abasesibuthweni bavote, akuvinjelwa ukuthi amapolisa avote, akuvinjelwa ukuthi amajaji avote. Bonke bayavunyelwa ukuvota. Okungavunyelwayo yikusebenzisa isihlalo sakhe akhankasele ibandla elithile kumbe avimbele ibandla elithile, kodwa yena ngaphakathi entliziyweni yakhe umethanda ukusekela ibandla elithile elithanda ngezizathu alazo. Lokho kuqondile kusemthethweni. Okungavunyelwayo ukuthi abesekuveza lokho, athe kuveza njalo abesesenza izinto ezingekho emthethweni ezokukhankasela ibandla elithile kumbe avimbele abanye abathile kumbe avimbele inkululeko yabantu ukuthi bakhethe okhethweni olukhulu.
Kuqondiswa njani konoko kwethulwe ngusanyana?
Bangaphansi kukacommander in chief ukhona ophethe amabutho elizweni lonke, upresident welizwe. I-constitution yeZimbabwe kwenza kucace kahle ukuthi nguye obafaka ezihlalweni abakuleziyana eziphezulu, nguye ucommander, nguye obacontrolayo. Ngakho-ke nxa besephula umthetho kungaphansi kwakhe kuyithi nguye ofanele abone ukuthi imithetho iyalandela. Akekho omunye umuntu ongakulungisa khona lokho ngaphandle kwalo abaseva bengaphansi kwakhe upresident, ngoba uyayazi iconstitution ukuthi ithini. Kumele kukhuze khona lokho, kungaze kwenzeka, kungaze kwaqhubeka ukuthi abantu babone umthetho engathi kabantu abalandawalayo, ikakhulu laba abasesibuthweni abasesipholiseni. Yibo abantu okukhangelelwe kubo ukuthi bahloniphe umthetho, bavikele umthetho, hayi ukuthi bawephule.